tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlangula 2019 ngo Kip Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhamuka udlakela ekaDoma lapho kwenziwa khona ukhetho. UZulu uthi uqotshwa kwamalunga ezisa board akusize kulungise uhlupho lokuselakala komlilo kagetsi.
Ukumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe. So ukuthola iqotho abanye yena la emele ihambi. Akusize kunqedi ngoba uzabithela phezulu izigane ezifana lazenezi azixoxileyo.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bakhuthazwa ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
Let us ensure that we legislate with the Reserve Bank so that remittance of the dividend, capital appreciation and everything else follows.
Okuqhakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Sebehluphile ontikolotsha eGwanda North esabelweni seMathebelenje North South.
Problem ekhona esilikwe ukuthi amanesi abike ukuthi bathi bangajumeka bathi bayaphaphama ke kuseni bavuke sebengabantu abangani kade belele labesilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Lingakhuthwa luhlelo liphuma lendaba lijone lendaba kanye leziphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubikwa ukuthi kuqhamuke udlakela namhla ekaDoma ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwe-by-election ku-Ward 2 ekaDoma Central. Abalandeli bebandla le-MDC babikwa ukuthi bahlaselwe ngabalandeli be-ZANU-PF kwezinye indawo obekusenziwa khona ukhetho. Kasinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathintambo be-Zimbabwe Electoral Commission kanye labancintisa kukhetho lolu. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukubotshwa kukaNumzana Michael Gore womanyana we-MDC Alliance wakhethwa nyaka inye wavalelwa ejele. Kuthiwa wakhuthaza udlakela lonyaka abantu betshengisela emigoqweni.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu abaningi bathi ukuxotshwa kwamalunga e-Board ye-Zimbabwe Electricity Supply Authority akusize kulungise ukuhlupha lokuswelakala komlilo kagetsi. Uhulumende weZimbabwe uxotshe amalunga wonke e-Board le esithi kabenzi kahle. Amalunga la alesikhatshana ekhethwe nguhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu kanye leziphathamandla zezesa. Kodwa ke abantu abanjengomnumzana Delani Moyo bathi awuncedi lokhu ngoba kawusatholakali umlilo kagetsi eGweru lezinye indawo eZimbabwe.
Ngise-14 lapha okwenzakalayo ukuthi akwazi ukuhlala 2 days engekho sebuya sihamba futhi 2 days sebuya elokhu esenza njalo.
Liyabe lisenzani ngesikhathi amagetsi engekho bona?
Abantu vele ababethwele nzima, abanye bayabhuda, amagasi ankhona asedula, so abantu omunye yabedinga ukuzinkuni layo phoa ukuncengisa.
Singathi-ke sizwe kuthiwa-ke ibhodi yezesa ixotshiwe nguhulumende, ubona ngazani lokhu kuzakwenza ukuthi amagetsi abe khona yini?
Lokhu kubona ngani ukuchitha isikhathi kuphela, kunalokho ezizahamba.
Kutsho ngani baba?
Into ebeyikhona lapha ukuthi ngabe kuyavuma. Wonke umuntu vele okhona lapha akula into azayenza lutho.
Ye, cha sibili ngizwa ukuthi uthini khonapha.
So into ekhona vele ukuthi ngaba abantu laba bayahlala phansi bebambane kube lamanye sebesenza ama-ministries abo bebambene kungaba ngo.
Ujohn khonapha ba?
Ngisho ukuthi i-way forward vele ukuthi kube lo hulumende obambeneyo.
Kumele kubambane obani labo bani? Khuluma sibili baba moya.
Nje amaphathi wonke lawa hayi kumele kuhlezi kumele behlangane.
Babe sebebumba uhulumende womanyano yikho kutshoyo?
Yikho engikubonayo mina ongahambi izinto.
Umnumzana Delani Moyo yisakhamuzi seMkhoba 14 eGweru. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lesakhamuzi sePlumtree umnumzana Try Mompofu.
Okwenzakalayo mina ngihlala ePlumtree eSke lokufuna eBrown okwenzakala ngamagesi ukuthi
amagetsi angikona asehamba nje mchokosho ngikhuluma nje kusukusela izolo lakuthane ahambe kuthane kusuku akwaze kwaba sekuseni loku ngekho kwasa izolo eloku engekho aze akwebhali namhlanje kuseni kwenzakalayo baloku senda amameseji yabo bethi kore bayenza i-load shedding but okwenzakalayo sinanzelela ukuthi ajiya wonke amagetsi lakasibhadala imali zikwanile so sokuphile kanzima kakhulu ngoba akusasebenziseka amagetsi abantu sebesebenzisa izitofu zegasi emathawuni amaningi
singathi-ke nxa sikhangeleke sizwe kuthiwa-ke ibhodi yezesa isixotshiwe ubonani khonokho kuzanceda yini
hayi akusoze kuncede kusebhekeni because ikokwenzakalayo into le iproblem enkulu ikuhulumende exactly uhulumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe so kutshona iqotha abanye yena la emele ehambe akusoze kuncede ngoba uzabithela kezinye izigane ezifana lazenezo azixotshileyo iproblem iqhubekeke phambili injalo plus uhulumende nguye oyehlulekayo ayisiki ukuthi uzaxotha xotha but yena nguyohlulekayo nguye omele ehambe
uMnumzana Traimo Mpofu isakamuzi sePlumtree sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende ukhuthaza abadabuka kweZimbabwe abahlala elizweni leBotswana ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. UMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Lokhu kwethulwe ngabaphathi ntambo bakahulumende weZimbabwe emhlanganweni owenzelwe eHabron lamuhla obuqoqwe ngumeli wakwele Zimbabwe kwele Botswana. Abaphathi ntambo bengatsha ezikahulumende ezitsheneyo bakhulume ngenhlelo esikhona ekhaya ezilenhloso yokukhanga abaphandle kwelizwe ukuthi bazovula amabhizimusi. Osebenza ebhanga leReserve Bank of Zimbabwe, unkosikazi Chitauro Tembo, uthi abangaphandle kwelizwe kumele bekhululeke nxa befisa ukuvula amabhizimusi ekhaya.
The government is coming through. Let us ensure that we register it with the Reserve Bank so that remittance of the dividends, capital appreciation and everything else follows.
Okuqakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Unkosikazi Tembo uthi abantu akumelanga besabe ukuvula amabhizimusi ngoba bezayenelisa ukukhipha imali yabo phandle abayithola iyinzuzo.
What I want to point out is that when it comes to our trade, the trade between Zimbabwe and Botswana, it's not looking good at the present moment.
Engifisa ukulitshela khona ukuthi ezokuthenga lokuthengiselana phakathi kweBotswana leZimbabwe akumanga kahle.
Abantu abaningi batshengise ukungathembi uhulumende besithi abalaqiniso lokuthi bangayithola yini imali yabo uma bengavula amabhizimusi ekhaya. UMnumzana Smilo Nkala oyinhlanganiso yeZimTrade uthi bakhuthaza njalo abadabuka kweZimbabwe ukuba bathengise impahla elungiswa ekhaya emazweni atshiyeneyo afana leBotswana.
Hey, nxa ngikhangele mbona engani kuzavuleka into eziningi kakhulu. Njengabantu abangomama mbona engani lezi nsuku iningi labantu abangomama babonakala kakhulu endabeni zamabhizinisi. So mbona engani ikuvuleka kweminyango eminingi kakhulu.
UNkosazana Soneni Dube obengenelela umhlangano uthi umhlangano wenzelwe eHabron ubapha ithemba bengomama ukuthi labo benze ezamabhizimusi.
There we gathered kuma presentations sibona ukuthi nxa if you want to invest in Zimbabwe you have to follow ama routes according to what you want to invest in and nxa ufuna ukuinvesta imali yakho imele i-reflect a source of funds in order that you get the money back.
Okade emele inhlanganiso yamasiko esintu esibanye Cultural Society, unkosazana Rita Hatebe uthi bafunde okuningi ngamathuba akhona ekhaya okuzabanika ulwazi oluqakathekileyo uma befisa ukusungula amabhizimusi. Umsekeli kameli weZimbabwe eBotswana, unkosikazi Margaret Ruparenganda uthi uqakathekile ukuthi kwaziwe inani labadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana ukuze baphathiswe ngendlela eqondileyo yiofisi yomeli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga kakhulu ke Mfokadube khona ngapho ke kweleBotswana. Kolunye udaba umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, uMnumzana Mthulisi Mduduzi Ncube Hanana uthi usabalekile kule Zimbabwe kulandela ukwethuselwa kwakhe ngamapolisa ensitha. Uthi bamethesa icala lokuthi wethula umbiko wokuvalelisa uMoyi uDumiso Dabengwa owawuthuka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lamapholisa leziphathamandla zikahulumende. Ake sizwe ukuthi uthini uNcube Hanana.
Into eyenzakala lapha ikuthi sithe siqeda kubeka ubaba uDabengwa nesonto langomvulo lwesifilo lwesithathu bekule mota ezingazijayelanga ngkhaya ebezifika zipaye phambi kwegedi ziphonguma. Abantu bakhona nxa sikhuluma labo bangene emoteni bahambe. So wasethusa ngomume esikwe elizweni sijela ukuthi abantu abejele ukwenza njalo kuvama ukuthi ngabantu be-intelligence. So lathi sithese sibona kunjalo sazama ukuthi sichwayisise ukuthi ungawa hamba njani. Kodwa into eqakathekileyo ngenxa yokuthi sibone lokho kuqhubeka kuphikelela, sibone kungcono ukuthi ngiqale ngiyemphumela izweni ngoba into eqakathekileyo khathi simpilo yami kunanzelele ukuthi ngiphephile. Nxa sengiphephile sesingachwayisisa. Kodwa ngihungahunge esilizwayo kuthiwa ngabantu bakahulumende, abanye bathi military intelligence, abanye bathi state security. Kukhanya indlela engakhuluma ngayo esililweni sikababa uDabengwa, abanye akubaphathanga kuhle bebefisa ukuthi nga ngiyaphenduka ngibuzwe ukuthi ngangisithini ngijongene. Bathi mina ngangiqhuquzela ukuthi abantu bavukele uhulumende, ngesilunga bathi ku-insight abantu. So ukuze lami into yangikhona ingangikhathazi, ngiyichwayisise ngiphephile, ngibone kungcono ukuthi ngike ngibe segoli ntshaye ngumoya sikucabange kuhle. Lamaloya ekhaya asale echwayisise ukuthi kungabe kuyini, athintane futhi axhumane lohulumende.
Umnumzana Mthulisi Mduduzi Ncube Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, bekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fube mbula,
lamlela ndwandwe.
Omongikazi sebebalekile ekilinika yesiligwe esabelweni seMathabeleni South besithi bahlukuluzwa yimikhobo osokudale ukuthi izakhamizi zibhekane lodubo lokufinyelela ezempilakahle. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Omongikazi besiliko kubikwa sebelesikhathi behlukuluzwa imikhobo le osekudala ukuthi labo baphume baphele kulikliniki. Kumaviki amabili adlulileyo, inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi zesiliko eGwanda North esabelweni seMathabeleni South zabiza abezinkonzo ukuthi bezekhipha limkhobo, kodwa kubikwa kukhona wabalekayo. Njalo kusukela lelo langa omongi kubekwa bengasabuquthi ubuthongo osekudala ukuthi basuke bayehlala edolobheni leGwanda. Siyixoxele ukhansila kwa-2 esilikwe unkosikazi Zwelibanzi Mpofu osilandisele ngesisusa salolu daba.
Problem ekhona esilikwe yikuthi amanesi abike ukuthi balehlupho lokuthi kabalali kulomsindo owenzakalayo phezu kwamazenge lokuhwayahwaya okwenzakalayo emawindini. Uthi kungenzakala into enjengayileyo, kuyabe kuphakathi kobusuku kungenzakala into enjengayenaleyo, bese kufika ithunzi. Bafika ithunzi lakhona, babanjwe ibuthongo bajumeke. Bathi bangajumeka, bathi bayaphaphama ke kuseni, bavuke sebengabantu abangani kade belele labesilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Ngemva kokuzwa lokhu, ukhansila uthi watshela osobhuku bavumelana ukuthi ucelwa bezinkonzo ukuthi bezothandaza bexothele imimoya okudala ukuthi kwenziwe umlindelo ngabezinkonzo. Njalo omunye wabomongikazi watholakalele noka.
Cela baprofithi endaweni eziningi-ningi nje abaziwayo ukuthi hayi bangakwanisa ukuthi bathandaze baxotshe imimoya leyo. Kuthe mhla ka-24 May ililanga okwayenziwa khona umlindelo esilike ekliniki, kwalala-ke kuthandazwa khona ngale ekliniki. Kuthe kuthandaziwe wathi sokuza kusa, ngezwa kuthiwa kuthandaziwe kwaqina kukhitshwe inyoka komunye unesi. Njalo bona ababomoya bakhuluma kuhle kuhle betshela izakhamizi ezazikhona labanye abomoya ukuthi linyoka ekhitshwe lapha kasiyo yakhe. Kwakhulunywa kwathiwa inyoka le ngiyesakhamuzi esingaphandle esiletha izinto zizokuba lapha ekliniki.
Ukhansila ugcizelele wathi laloba inyoka yakhitshwa, udubo lwemkhobo luqhubekela phambili okudala ukuthi omongi labo bacele ezinyaweni. Omongi bethekelela kuliklinika ngolwesithathu kuphela, njalo uMampofu uthi bedluleka kwelapha zonke izigulane ngalelo langa ngoba ziyabe ziziningi. Induna ematshetsheni uMbiko Masuku ikhangelo lokuthi yehlangana lezakhamizi zesiliko ngomvulo ekuseni ukuze kuboniswane ngalokho sokumele kwenziwe ukuze ikliniki isebenze njengenjayelo. Ekuqaleni kwalonyaka izakhamizi elumene zaxotsha omunye umbalisikazi zimethesa umlando wokufundisa abantwana ubuthakathi ngemva kokuba kubizwe abaprofethi. Umnumzana Thande Kuzindimkandla ingcwethu kwezamasiko njalo ngumfundisi kubandla le-Methodist uthi indaba ezifana lalezi ziyizindaba phenduli njalo izakhamiza kumelanga zikhombane ngeminwe.
Udubo nje ukuthi kwesinye isikhathi zazigcine khutha onguwile ngoba nendlela zokumbamba kwesisikhathi zisuka zingenele la zingenelwe ingxabano lenzondano ephakathi kwabantu. Kodwa nxa kukhona phela laba bathi balamandla okukukhupha, indaba bengakukhuphi bakuthise bengaxabanisanga abantu benze lokhu okuza kwenza ukuthi abantu baphile ngcono. Kubuhlungu ukuthi iklinikhi yesilikwe izavaliswa ikhona lokhu, iyavaliswa izinto zona lezo ezingalethi ingqubela ngaphambili ebantwini.
Kusenjalo kolunye udaba ozulu ezansi emaNdebeleni sebhekane lodubo lokuthilela kwamanzi kulandela ungani kuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Edgar Ncube isakamuse esimbuke eGwanda South uthi basengozini embi.
Inyanga yona lisiyaphela, hayi sabe sesilohlupho olukhulu kakhulu lwamanzi ngoba ekuseni of course ezikotsho ayaphuma kuhle but ntambama yabususiza ukuthi asephuma ukuthi asesilela. Imbuzi zinathe ezikotsho, abantu banathe ezikotsho, ngamadonki ezikotsho, zinkomo ezikotsho because emadamu lokhe kwadilika kwadubuka amadamu akula nyathelo eselithethwe. So hayi kule nkinga enkulu kakhulu yamanzi kusazoba lohlupho olukhulu.
Umnumzana Norman Stoll oyesitezi eGwanda North uthi labo babhekane lo dubo lokusilela kwamanzi.
Indawo esikiyo kayila manzi. Silemifula esivele sinatha kiyo. Lonyaka ngokuswelakala kwezulu imifula le kayilamanzi, yomile. Silesikhalazo ukuthi uhulumende asimbele imigodi esizanatha kiyo ezakuba lamanzi ahlanzekileyo njalo azakuba seduze kwabantu bonke, izakhamizi zonke.
Odubo lokusilela kwamanzi alukho emaphandleni kuphela. Umansipala wedolobho leGwanda layo seqwayise izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ngoba semalutshwane edamu osekudala ukuthi uzulu ehlale ngelamanzi esikhathini esiningi. Abezempilakahle bathi besabela ukuqhamuka kwemikhuhlane esihudo sekholera nxa amanzi engaqhubekela phambili esilela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ye, okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande osethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni eyebheju likaZulu. Sihlaziya ukuthi kanti vele ongakhokhela uZulu wesigaba semaNdebeleni ngubani? Wena ubona njani usekelo angani uyaluthola ubulelani lobhengula Khumalo?
Mabe ngikhanyele okwenzakele ngolwesihlanu eWhite City la ngomgqibelo. Kukhanye abantu benjani bemthakazelela lezi ezinye ngibona ngazathi osokuzazikhipha ebantwini ukuthi ungakhangela ubaba uPizethi usuke wangabi kakhulu udibane lezinduna khona kuyana mbanza athi usuke kwamlimaza then ubaba uRafael mbona ngazathi konke utube ngekho ekhaya so kwacina kunika low ithuba njengoba ungakhumbula ngalwana umnyaka uRafael ube yedwa esitikini lwana esegoli so mbona ngazathi ithuba lona lele lenzakeleyo phakathi ngesililo sikababa uDakeng simnike i-upper hand over abanye and abantu bakujabulele khonokho ukuthi ngemva kokuthona kwaba uDabeng wasuka egoli wabuya wazohlanganisa amehlo lesizwe abantu bona zathi kwaba kujabulele kakhulu.
Ye, simbonile ebukela umdlalo wenguqu owe-Highlanders ubona ungani lokhu ngokunye na akuzenza ukuthi abantu bamamukele?
Ye kakhulu ngoba nti yabona ma vele uma sokuyikuthi kuyancintiswana sokudingakala izinto ezizakusondeza ebantwini ende kakhulu ukuthi usondele ebantwini kakhulu abesindebeleni ongazisondeza ku-Highlanders kakhulu ususe kanjani wathola i-attention yabo.
Ye manje singathini nxa sikhangela ukuba nguye kwakhe uBulelani abanye bathi ungani asomuntu ongahlalisana labantu bemandebeleni ngoba ngumuntu okhulele eSouth Africa njalo lokuziphatha kwakhe ukugqoka amasudu egela njengabafana balezinsuku ngokunye okungani kuyamsusa isithunzi kutsho abanye abantu wena ukubona njani?
Lokho mina kangikuboni njengento eluhlupho makuwukuthi nguye okuzebe yinkosi anti inkosi yakhiwa kuzaba labantu abazamakha ngiyathemba kuviki yona leyo nje bengikhangele ekuqaleni kwakhe ubuya lapha wayengafakanga umqhele ngimbone fake umkhwele inkosi iyatshintsha ibe yilokhu abantu bayo abakufunayo so uma kuyikuthi nguye njalo laye ezimisele ukuphatha isizwe kuzafuze bekwazi ukuthi isizwe sakhe sikhangeleleni.
Ye siyabona ukubana yena uBulelani lo Bhengula Khumalo ubengumuntu obesekhanya ehamba eceleni kwenduna uNdiweni laba bobabili abantu bathi hayi bakhanya bengakhokhela sibili isizwe sikamthwakazi ubona njani wena khona?
Ungakhangela uyena okaNdiweni abantu ngokuthi uyama ejamelane laso lesi silwane esingabancindezeli ethi hayi lokhu thina endaweni yakithi asikufuni kumenze wathola usekelo kakhulu ebantwini bemandebeleni abantu impilo yabo yonke abahlezi bengajabuli ngendlela abaphethe ngayo so ngaleso sizathu kumenza laye ebantwini bemjabulele.
Manje pho njengoba uNdiweni yena ephonga ukuba yinduna nje kuphela isigaba sakhe ubona ungani ngoluphi uncedo kumbe sithi ubukhokheli uZulu wesigaba semandebeleni angabukhangelela kuye?
Mbona ngazathi uZulu emandebeleni vele ukhangelele enkokhelini ukuthi ngabe zonke izinduna zemandebeleni zingabe zingayenzi istyle esifanana lesikaNdiweni but zonke zibe kwazi ukuthi ma kulento ezingasuthiseki ngayo zimtshele ebusweni uhulumeni ukuthi lokhu lalokhu thina ezigabeni zethu kasisuthiseki ngakho.
Lo ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebhetshu likaZulu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje ake sizwe ezibhadalane labasiphazana silo sithandekile mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana. Uqala ngokuchasisa ngohlelo lokufuya imbuzi.
Very soon imbuzi leziyana zizakuba affected zingafa sibili zonke ngoba omama balandlela ukuthi bathenge stock feed siyadura futhi vele kasikho njalo nxa kuthukaza sikuthenge ngxeba ngasikuthenga kobulawayo vele kubomama kuhle kube impossible no mama sasifanele imbuzi zile ngomama abasilelayo abangeke banelise ukuthengela abantwana ukudla bayithengela le mbuzi. Sibona ngani i-project zethu ziza kuba very much affected. Njalo lanxa bezama ukuthengisa abantu abalamali one yokuthi bathenge, two akulamntu ofuna ukuthengisa ifuyo ngoba bazasinikani, besaba bonke abantu. Khonokho abalakho vele bafisa ukuthi ngaba kuphungula amadamu azangangenamani. Kodwa-ke inkulu injalo akulandlela yokuthi kulama-subsidies ukuthi abantu bazasubsidizwa ngokudla engayimbuzi zabo lazo zizangena khonapho kuwondoda zibonele. So abantu abaningi sili bale-challenge emangalisayo. Umkhono ubahlasele, akula kudla, akula mali, abangeke bathengisele omunye. Angithi akunazele ukuthi umkhonomi phezu kwe-drought kumbe i-drought phezu komkhonomi konke kuhlasele umama.
Kodwa liyaqhubeka ngohlelo lwenu ukuthi omunye imbuzi lezo aziqhubele omunye.
Uhlelo beluqhubeka sibili kuhle, omama bebeqhubelana nje ukuthi zingazala sebeqhubela abanye, zizale baqhubela abanye. Ngama-group alokho e-intact, ama-group awafanga and lala ama-group angakatholi lawa lokho e-intact. Siwasebenzisa ukuthi nxa silemihlangano yethu sithi ama-constitutional awareness ona la esiwenzayo kumbe khona uhlupho selubhahile, sike sabhahelwa lohlupho le-violence ama-rap. So nalana ama-group yiwo asincedisayo ukuthi sithole indlela zokukhulumisana nokukhulumela sikhonapho emagroupini ona lawo kumbe sifisa ukuhlangana i-mobilization yethu ilula ngaleyo ndlela. Leyani group lani buyanda leyani group then sesenza sibili umhlangano omkhulu kendawoni amagroup asifuna ukuwabulala.
Okwehlela abantu okunjengodlakela lama-rape bekuhamba njani njalo belincedisa njani abesifazane?
Abesifazane besibancedisa ukuthi babe nezindlu zokuripota. Lanxa besiyaripota sibahlomise ukuthi ngale lale indlela unelungelo lokuthi uye reporter udlwenguliwe sibili kumbe uchayiwe. Siyahlangana futhi silenhlanganiso ezinjengabozala, silama-members abuyayo kuzancedisa omama ukuthi lokhu lalokhu yikho ukuthi ayi-rap. Futhi nxa sekufika lapho siyakhulumisana futhi lamapholisa bayancedisa ukubuya baze-adressa abantu emihlanganini yethu ukuthi into okuthiwa yi-rap kuyini. Ngoba okunye angithi abantu emakhaya especially obaba babe kuthatha ukuthi hhayi vele lisiko lethu, uvele ungubani wami kumele ngenze lokhu kuye. So yizinto esibacebisa ngazo ukuthi ngomthetho yikho khonokho kuthiwa ukudlwengula umuntu. Abantu abaningi bebemangala ukuthi kutho ukuthi besingafele emajeleni, sicabanga ukuthi senze into e-right.
Labo obaba liyakhulumisana labo?
Ye, lolu hlupho esikunanzelelayo yikuthi singabe siyokhu sihlomisa omama, obaba basoze bakwazi ukuthi bayona. So eminye imihlangano yethu siyabizana sibili sibe ndawonye sikhulumisana. Khumbula nje enyakeni sike saba lo mhlangano saba le over 100 people sigcwele umzimuni wolo komzimuni sikhuluma ngakho khonokho ukuthi kanti into okuthiwa ludlakela kumbe i-violence kuyini, ubaba uyabe phatheke njani, umama uyabe phatheke njani. Obaba labo bekubeka ukuthi hhayi lathi mani asiphatheki kuhle, okutshengisa ukuthi lokudlwengula i-gender violence inene.
Ngabe kuqansile yini amanani kumbe kukhona osekukhona?
Uyabona esigabeni Sandikile ngomnyaka nxa lingaba labantu abasekame abonke ne-violence efana nayo nge-rap kutho ukuthi lubhahile libe labantu abangusikisi evillagini eyodwa, angithi abona ukuthi kutho ukuthi uyabe kubhahile okungaripotwanga kunganani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo, iqembu le-Yada FC linqobe ele-Highlanders 1-0 namhla emdlalweni we-Premier Soccer League. Kweminye imidlalo, iRenters 3 Caps United 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Chicken Inn 1 RCT 2. Singakehluka nothi sikhangele kamafitshane ebezikhokhela namhlanje. Kuqhamuke udlakela namhla kukhetho lokudinga ukansila eka Doma Central. sabehlupile ontikolotsha ekwanda north esabelweni semathebeleni south. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje ngolwebalelisayo onke ebusidube.